soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ziku-15 Mdimbitho 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izulu lesiphepho uCyclone Freddy libulala abantu abedlula amakhulu amabili kwele Malawi laseMozambique.
Iyutizwe lakhona liyami ngcunywa kwe 5 minutes bese liqalisa njalo owona futhi ngamandla and empilweni yami angaze ngibone izulu elinje.
Ivandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora izolo likhweze amaphepha enkantolo e-Constitutional Court licela ukuthi ivimbe ukhetho olukhangelelwe ukwenziwa kunyanga ezimbalwa ezilandelayo.
Okusegcekeni mpepetwa nabalaleli ukuthi ilizwe leZimbabwe alikalungeli ukuthi lenze ukhetho lwalonyaka ngesikhathi okumele lolo khetho lwenziwe ngaso.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ukhangelelwe ukukhuluma lezinduna ezivela ezigabeni zonke zelizwe ezithe gwaqa edolobheni lakoBulawayo emhlanganweni oqutshwa minyaka yonke we-National Chiefs Conference oqalise izolo.
Nxa ngibona mina mbonani kathesi izinduna zakithi ziphiwe konke okuphiwe izinduna ikakhulukazi zemashonalethe. Loba nje ngingakunanzelela ukuthi khona izinduna zangapha ziyabe zingelalizwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izulu lesiphepho uCyclone Freddy libulele abantu abedlula amakhulu amabili kwele Malawi laseMozambique. Iningi lababhubhileyo ngabe Malawi abafika phose amakhulu amabili 199. Lachia abedlula inkulungwane phose ezimbili ikakhulu esigodlweni seBlantyre abangu 1900 bengelazindlu. Umongameli walelo lizwe umnumzana Lazarus Chakwera ongekho elizweni usethumele umlayezo wokuthi ilizwe selikusimo sengozi, state of disaster. Isikhulumeli somanyano wamazwe omhlaba we-United Nations umnumzana Stephanie Dujarric wazise ukuba amandla kagetsi lendlela zokuhambisa imbiko azisasebenzi okwenza kube nzima ukufinyelela labo abathinteke kulingozi. Iyezi likaCyclone Freddy ngeviki edluleyo like langena laseZimbabwe labuyela njalo elwandle laseliphinda langena njalo emazweni ambalwa abalisa leZimbabwe lanxa belingela laka njengaseMozambique leMalawi. Abezomkhathi bathi akuvamanga ukuthi iyezi lalolu hlobo lingangena elizweni libuyele elwandle liphinde liphenduke njalo. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMalawi umnumzana Lajabu Juma ukuze sizwe okunengi okwenzakale eMalawi.
Ya liqiniso lelo izulu ebelikhona kumila kathi silolo sakhona ngoba usukela umgqibelo la I think ngikhona lisanda kuma kathi but iyutizwe lakhona liyami ngcunywa kwe 5 minutes bese liqalisa njalo owona futhi ngamandla and empilweni yami angaze ngibone izulu elinje. Ya ngoba mina bathi izulu leli eline isikhathi esifitshane sonesi yilizwe lesijwayele ukulithola ingxenye ngomnyaka. Ya indlela eziningi zidilile konke lamabridge, izindlu, you know, and then abantu abacatshengela ukuthi akhona into abacatshengelwa osokuthiwa bafile bafika 100. Then kulabaningi they haven't been confirmed, they're still missing. Yeah, it's I guess we should see the civilly. Yeah, and abanengi izindlu abasela lapho okuhlala so yakunzima sibini.
Nqali sizwa abezomkhathi bona bathini, bathi izulu leli selizaphela yini njalo lokuthi lingaphenduka yini njalo.
Ya uhulumende yaphathisa lamansonto aphathisa you know and individuals you know the so labantu abaningi asebezinikele abancedisayo abagijimayo lapha nalaphana bencedisa ngalokho abangakukwanisa ngakho abanye befakwa uthingxenye fowathi sibehlale ezikolo emasontweni ya but iqiniso nje ukuthi uhulumende of course is overwhelmed ngoba njengokutsho kwami ukuthi awukaze kube lezulu elinjengaleli elibe elike laba khona okwezinsuku ezimfitshane lezi ya so ya then lamanye amazwe asengana azama ukuthi ngxenye esincedise ngoba this is a very difficult time for us yeah.
Abawelwe yingozi le bayaphathiswa yini nguhulumende?
Abezomkhathi bathi bona izulu leli bekumele liphele namhla. Ya njengathi selile ingxenye amahola amabili amathathu selimile ya ungani kuyafefeza nje mbijana ya ikuthi njengami ngiseplanta ingazi kwezinye indawo but eplanta wathe hayi so ungani selike laphumula mbijana ya awokuthi ingxenye lizaphenduka futhi hayi angiyezwa bona babe ngokufanisela kwabo babekhangelela amalanga nawuthi mhlaka 14 yiwo lapho osokungani liyaba seliphelile.
Hello-ke ngumnumzana Lajabu Juma isizalwane seZimbabwe esihlala eMalawi ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseplantaya khona le eMalawi.
Asambele madoda siyovota,
asambele madoda siyovota, sivotele inkonzo,
asambele madoda siyovota.
Ibandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora izolo likhweze amaphepha enkantolo ye-Constitutional Court licela ukuthi ivimbe ukhetho olukhangelelwe ukwenziwa kunyanga ezimbalwa ezilandelayo. Leli bandla lithi akumelanga lolu khetho lwenziwe ngoba ukuhlelwa kwendawo zokuvotela okuqhutshwe iZimbabwe Electoral Commission kusikhatshana esedluleyo olwe-delimitation aluqutshwanga kuhle. Lokhu kuza ngesikhathi uZulu esemelele umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi ahlele ilanga lokhetho. Siqoxele sikhulumeli seMDC umnumzana Witness Dube.
Okusegcekeni mphephethwa nabalaleli ukuthi ilizwe leZimbabwe alikalungeli ukuthi lenze ukhetho lwalonyaka ngesikhathi okumele lolo khetho lwenziwe ngaso. Uzakhangela ukuthi kathesi izeki iqalise njalo ukurejista abantu ukuvota. Ngabantu abazavota nini bonabo? Angithi ngabantu okumele bavote lonyaka, labo bantu kumele bafakwe kuma-delimitation report wona lawo, kumele bafakwe kuma-constituencies, kumele bafakwe kuma-wards, okutshengiselayo nje ukuthi la izeki iyakwazi ukuthi iyapheka imboza. Thina esikuchoyo ukuthi i-delimitation ekhona ayikho emthethweni ngoba kayizange ilandele i-census, njalo indlela ekhiphe ngayo ama-constituents lama-wards akukho emthethweni. Abantu bazabona ama-court papers ethu, bazabona amaqiniso esiwakhiphayo, kodwa esingakutsho nje sikhuluma into esisemthethandaba noma ingakahluzwa emthethandaba ikuthi ukhetho lolu nxa lungahamba nge-delimitation report yona le khona, kuyakwanisa ukuthi kwenzakale ukuthi impumela sokumele ibe khona eyokhetho, omunye umuntu a-challenge kumbe aphakamise esingathi yikuhlosa njalo ukudilizela phansi ukhetho aphumelele ngaleyo ndlela. So akula ndlela esingakhona kukhetho nge-delimitation report le ngoba kayikho emthethweni, kayihambisanga izinto ngendlela. Yikubona la izeki isimatasa nje isiqalisa futhi ukurejista abantu kakutsha.
Vakona tuba abanye abathi lesaba ukudliwa nje ukhetho ngoba soye kwenziwa ama by-elections la ngaphumila lutho. Ngokunjalo livalekela nje ukuthi kwenziwe lolu khetho ngoba liyazi lizahle lidliwe lamalunga elilawo ephalamende lakusenate ahle aphume lihle liphelelwe ngumphako. Ungathini ngalokho?
Labo abathi sesaba ukudliwa kukibo kuyikucabanga kwabo. Thina esikukhangeleleyo ukuthi uhlupho lweZimbabwe lusekhethweni lapha. Yikho silama-sanctions kungenxa yokuthi senza njani ukhetho lwethu. Yikho sehluleke ukujoyina o-Commonwealth kungenxa yokuthi senza njani ukhetho lwethu. So xa sikhangele into zizonakala njengebandla, asisoze sigoqe izandla sizithi ngoba singazama ukulungisisa kuyathiwa sesaba ukhetho. Asibo labo abazabuya sebekhala ukhetho soludlule. Kukhona besithi ukhetho kaluhambanga kuhle. Sifuna ukuthi sise siqedelane lapho khathesi sisiyafika ekhethweni sesivumelene ukuthi sifike kuhle, asifikanga ngendlela zobunyonyo, sifike ngendlela ebonakalayo ebonwa ngumuntu wonke. I-delimitation ifaka ama-constituents alinganayo. Ungakhangela kwezinye indawo i-constituency yabe ile 21,000 voters, kwezinye indawo ile 35,000 voters, kwezinye indawo ilabo 60,000 voters i-constituency inye. Angithi uyabona ubona ukuthi akuhambelani. Kwezinye indawo izindlu ezinenye azivalwanga njengakobulawayo, ama-wards kumele ngabe maningi kule 29 kodwa abafakanga nje ezinye indawo. Abantu bazakubona sikukhuluma khonoke court, yikho abazabona ukuthi ibandla le-movement for democratic change asiyenzi mandlwane ngento yokubuswa kwabantu kumbe ngento yokuthi sibe lokhetho oluqondileyo, ngoba kuyilapho okusukela khona lonke uhlupho lethu njengabantwana beZimbabwe.
Hello ke ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora. Ubekhuluma ecingweni lontungamile inkomo weStudio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike kobulawayo izolo. Lamuhla ukhangelelwe ukukhuluma lezinduna ezivela ezigabeni zonke zelizwe ezithe gwaqa edolobheni lakobulawayo emhlanganweni oqhutshwa minyaka yonke we-National Chiefs Conference oqaliswe izolo. Induna ezivela kuzigaba zonke zelizwe zithe gwaqa kulomhlangano oqalisa lapho ezikhulume ngokuzihluphayo ukubalisa iholo eliphansi, ukusilela kwemota zokuhambisa, indlala, imigwaqo efileyo, ukwenjiwa kwamatshe aligugu ngokungekho emthethweni lokwabiwa komhlaba. Ezinye induna ezihlala phandle kwakobulawayo zitshele iStudio 7 ukuthi ziswele indawo zokulala ngesonto. Njalo umphathintambo kahulumende umnumzana July Moyo uxolisile ngalolu daba. Umnumzana Greta Voloza Sibanda ingcwethi kwezamasiko utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi umongameli Mnangagwa ulakho ukukhuluma ngodaba lwegugurahundi kulumhlangano. Uvodloza uqala ngokuchasisa ngokuqakatheka kwalomhlangano.
Nxa sithi ngiyakhangela mbonani izikhalazo zezinduna zibaluleke kakhulu, kanti ke njalo futhi le ndaba yomhlabathi leyi mbonangani indaba ebaluleke kakhulu, nale into eyenzakalayo eyokugebha igolide okungekho emthethweni yinto engalunganga. Kodwa engibonayo lapha ngokuthi khona yebo, ye izinduna nazo zithethe ixesha leli ngoba kathi sikhumbula ukuthi sibhekane nama-elections. So nxa bengabeki izikhalazo zabo ngalesi sikhathi kusho ukuthi uhulumende kuzamfuqa ukuthi khona alungisise lezi zikhalazo zabo bona njengezinduna, ngoba ekhangelela ukuthi engxenye laba bantu bangakwazi ukuthi bagqugquzele abantu ukuze abantu bavotele uhulumende okhona. Kanti ke into engekho kahle kakhulu ngezinduna ukuthi zilokhu ezikhuluma ngazo, kanti ke kunezinto eziningi kakhulu ezibamba abantu ezenza ukuthi abantu bakithi izinduna zakithi bangazibheki, bangazikhangeli ngelihlo eliqondileyo. Izinduna kumele zikhangele abantu, zingakhangeli zona, ngoba kathesi zona zinamagezi kathesi zona zilezimoda kathesi zilakho konke pho ke kusuka kube sokumangalisa ukuthi khona xa lokho bekhala besenza kanje bengakhaleli bantu yikho kusuka kube lenkinga ke khona lo hulumende kayefuthana ngeli ukunanzelela khonokho uzala elokhe enikeza zona izinto zonke lezi abantu bengelalutho.
Singathi umhlangano lo uqakatheke okunganani.
Umhlangano wona ngawo awukho owubi ukuthi ube khona. Njalo nje futhi izinduna kumele ziwuthathe lo leli thuba elokuthi zitshele uhulumende iqiniso ukuthi abantu baphakathi nakodu. Ngiyakwazi ngiyakunanzelela futhi ukuthi khona yebo kathesi njengoba sesiye ekhethweni kungenzakala ukuthi khona zithiwe nezikudlayo ngoba kuthiwe nami ngingunwayile emuva nawe nginwaya phambili ngoba kathesi lama opposition parties azifuni izinduna loba labo bani bazifuna izinduna ngoba izinduna yizo eziphakathi kwabantu wonke umuntu ofika esigabeni ufuna ukuthi akhulumisane le nduna ukuze abe lesisifo.
Ungathi induna zeMathebeleland ziphathwa ngendlela efanayo yini leza kwezinye izigaba zelizwe? Njalo ubona ingani umongameli Mnangagwa uzaluphatha yini udaba lweGugurawondi? Kukanti uthini ngalo lokuthi axoxisane ngezinduna ngalo?
Nxa ngibona mina mbonani kathesi izinduna zakithi ziphiwe konke okuphiwe izinduna ikakhulukazi zeMashonaland. Loba nje ngingakunazelela ukuthi khona izinduna zangapha ziyabe zingelalizwe elibalulekileyo kakhulu kulalezi yane zangale. Ziyane zangale vezihlezi zilelizwe engingayithi power. So ke ezakithi ngapha kusamele ukuthi khona zibe le power ukwenza ukuthi nxa zikhuluma zizwakale. Udaba lweGugurawondi uzaluphatha upresident xa ehlangane lezinduna ngoba bavele balohlelo lwabo bavele bephakathi nakwalo uhlelo lonolo lokuthi khona bangathiba njani izinhliziyo zabantu abantu bakithi bangadela njani lokho kwabehlelayo angathiya bepolitiki ikakhulukazi labo ababebuzapho ukwenzela ukuthi khona ngoba indaba le idinga ukuthi kukhulunywe iqiniso nakho konke okwenzakalayo ukwenzela ukuthi khona abantu izilonda abalazo.
Alo ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda ingcwethi kwezamasiko ebexoxa icingweni le Studio 7 eseGweru. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi kulowesifazane uEllen Majero owakumrewa otholakale efile ngemva kokwethesa umkakhe icala lokuthandana lomunye owesifazane. Iphephandaba lesite lilodaba lokuthi omunye wabafuna ukuncintisa kukhetho lwebandla leZANU-PF olwama-primaries umnumzana Judas Nkomo walelwe ukuncintisa ngoba isethethwa icala lokuthi wakhalala umsebenzi wobusotsha. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani, salibonani, ngiyalibingelela lonke ku Studio 7. Ngikhuluma nje mina ngiseJombe, ibizo lami Diamond Music. Hey bakithi, thina sanike inhlanyelo ngupresident wethu Mnangagwa lo bakithi wasinika ama 5 kgs ngomuntu. Kodwa namhlanje ubuye sithi yena ufuna ukuthi inhlanyelo leyo okuvunyiwe lapho kuye AGMB ku 5 kg madoda kuyaphumani. Kathezo wasinika lama 50 kg awed. Esinike njalo mina ngisabhungu labantu abangu 80. Labantu abangu 80 nje kwathula abantu abangu 60. Kuyikho yini konoku bakithi ukuthi thina singakwanisa ukusitshela isivune sokuya eGMP? Mina upresident wami lowo mbono engathi kaphililanga. Njalo futhi president lowo uthi siye ekhethweni 2018 wanika abantu bemathebhelelendi inkomo 5 ngomusi. Wabuye wathi yena inkomo lezi uzazifuna esesiya kolunye ukhetho oluzabuya njengalolo luka-2023. Kangela phinde yena agijima emashonaland ngale kumapostori ngale ayibanika izimota. Imota ephuma amanzi edula ukufika 65,000. Imota inikwa inkokeli zamapostori. Madoda, thina besiNdebele nasikile nokuyenza opopayi. Khangela ukuthi bona ukuya abanye abantu banikwana. Khangela la ubona. madoda mna nyasula mina wamu X hayi nyakulandela sibili mina ngakho akuthi X wami kawufu wamthola endikati sizengukhangela boni labo gawule bonda yibo abanza kufakile X not mina labantu bani
sekubingelela emsakazweni ka Studio 7 sithi salubonani lonke ukhuluma ngoxolani Ndlovu ukhuluma esizweni lase South Africa eh sinenkinga mpela yokuvalelwa ama permit eh impilo yakhona izokanzima mpela kuze manje nje aba ingane zethu zifunda ngoba sisezweni lase South Africa sidinga imali manje mase sivalelwa ama permit sokufanele sibuyele futhi emakhaya ezweni lase Zimbabwe mase buyela ezweni lase Zimbabwe ingane zethu zizofunda kanjani kuze nabanye esizweni lase South Africa iplani ekhaya asinayo mawusafika ekhaya sofanele uqale phansi uba neplan yokuthi uzothola imali alenkinga mpela asazi ukuthi sizophila kanjani ya impilo yangkhona ayithanda ukuba nzima mpela
salibonani ngiyalibingelela ku-Studio 7 nami ngokudabuka khona ngapha eZimbabwe kodwa ngokuhlala okwamanje se-South Africa ngiyezwa sibili ukuthi thwa kwabantu kumele bevuye bezovota lokuthi abantu kumele bebuye ekhaya sizobuya njani ekhaya langikhona ngoba kuyavotwa kwenza isimenemene sikhangele umuntu edliwe kwenza isimenemene sikhangele lamanje kuthiwa kasibuye ekhaya sizobuya njani ekhaya kunzima kangaka abantwana bayafa ngendlala abantwana ngabaya esikolo kufuneka izimali zangikhona lezo kasizikwanisi nakhona ngapha e-South Africa sihleli nzima siyadudula siyabulawa kwenziwa yonke into kungubaba wethu esimthembile sithi ngubaba esikhaya omele kube nguye osikhangeleyo kodwa usilahlela iganga sibuya sithini ekhaya langikhona akubuyeki vele ekhaya akubuyeki kunzima
sanibonani mahlaba ezulu
ye umhlaba wonke jikelele kuwamakumzam amane omhlaba ye bakithi ngizwe ngisiba nokukhululeka njalo nokuthokoza nokujabula and so forth ngizwa kuthiwa khona igebengu lezi zasemathula secondary school kwela secholocho zibanjiwe ezinye zakhona esinye sibalekile noma asikakakubanjwa so ke bakithi sengathi umthetho ungadila nazo lezi zigebenga akuzona ingane zesikole lezi iy'gebenga impela kungasuke kuthiwa khona hhayi ngabantwana besikolo baya kuma-juventis what iy'gebengu lezi impela kufanele ukuthi umthetho udile nazo hesley zithole igwebo mpela ezitholwa izigebenga izilelesi ezinkulu mpela kakhulu ngoba lento abayenzile leya lento ihlasimulisa umzimba impela angibonge okhuluma lichagwane elikhulu esigabeni sakosuku ukhanyani Ncube ngikhuluma ngilana kwela sejohannesburg ngokusebenza emzini wase-deep cloud angibonge amen kule ndawo
salibonani basakazi nabathandi we-studio 7 lokuma ukugift isondo kufokandof lapha neplant basakazi ngisafuna ukuzibuza mina umuntu lo osakhulumela iZANU-PF uyabe ikhulume iyenzani vele bantu kanti i-service delivery yeZANU-PF yokupha abantu umumbu or i-service delivery fanele siyibone ngokwakhiwa izibhedlela kwakhiwa imigwaqo kwakhiwa amabhi kudaleka amathuba omsebenzi i-service delivery yona le yokuhamba iholisa abantu irayisi yona le ebolileyo hayi bafowethu hayi khona iZANU I think it's time ukuthi ihambe it's time ukuthi yabazwa abanye lapha filoba bethi akuvotelwe i-MRP mina ngedwa i-MRP I think i-right as a pressure group but at the moment izwe leliyana lifuna kuphuma iZANU ngoba bazofaka i-councilor still iZANU lokuphethe nothing yoza i-achieve ngeke ngezwa futhi laphana ukuthi okona inkantolo iyala le voters roll sokuyindlela zayo ngoba ifakile abantu abaningi abafayo lezithupha ama-IDs abantu nje abayizifoko abangaziwayo ukuthi bahlala phi bakhona khona lapha ku-voters roll yikho bengafuni ukukhipha i-voters roll ngoba yazi ukuthi ingakhipha i-voters roll uzathola ukuthi kweyinyindlu eyi-1 nje uyathola sokuthiwa kuhlala abantu abayi-140 njengoba sike sezwa kuthiwa kona kurejiste abantu aba-over 135 years aba-over 15,000 esigodini sakho wena ukhona ugogo over 135 years osaphila ongakhona ukuyavota kodwa laba abaye-over 15,000 abarejistile banga uyabona ukuthi ithatha izithupha zabantu abafileyo ibarejistisa so isitime ukuthi uchamisa efaka ama-agents every polling station ukuthi kungarekho amen
basakazi abahle njalo abathembekileyo ku-studio 7 okhulumayo engusibalukhulu ifokanyoni kule ndaba laba singathi iyahlupha msakazi le ndaba yamanzi kobulawale hayi mani le ndaba le ufanele siyifakele izibuko mina ngicabanga ukuthi indaba yamanzi le yindlela yofuna ukuxotsha abantu mhlawumbe besesintwini endaweni yabulawa wabe emakhaya bekhala laphetha amanzi ayekho kwenzela ukuthi kungene mhlawumbe abantu basempumalanga. Mina ngicabanga ukuthi le nto le ihlelwe yiZANU-PF kanye le-CCC ngoba kuyibo abantu abaphethele la idolobho. So bantu bakithi kumane siyiqaphele le nto le, yile nto yinto yangabomo ngoba amanzi ayanele ukuhlupha ngokuqala ukufika kwe-MTC kobulawayo, kodwa angezwa kuthiwa amanzi ahlupha kwamanye amadolobho aseZimbabwe. So le nto lani ingamanga leyana, yinto eyenziwe ngamabomo nje ukuthi abantu bakithi baziwa ngabantu abakhalalayo, ukuthi abakhalala bemakhaya besokugcwala bona laphana endaweni ngoba vese begcwele. So bantu bakithi besibukele izibuko le ekhethweni leyo esiyakilo, sakhe sizameni sifake i-MRP mhlawumbe izozama ukuthi idile le nto le ngoba laba abantu bakithi yabuka kungabantu bakithi lapha. Isisi izofaka okambaram asibazi ukuthi abakuphi. iZANU-PF izosifakela abangani babo asebetshontshe imali esebe nemali eningi abanandaba. So ngicabanga ukuthi mina kufuneka abantu abafuna ukusebenza lapha. So bantu bakithi indawo igama linye nje kuphela, asiyeni i-MRP.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp. Kwezemelika, umphathi ntambo wezobudlelwano bele Melika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken ufike kwele Ethiopia izolo njalo ukhangelelwe ukuvakatshela laseNiger phansi kohlelo lukamongameli Joe Biden olokuqinisa ubudlelwano lamazwe akuzwekazi le-Afrika. Kolunye njalo udaba, ukufuthelana kwele Melika lele Russia kufike kuzinga laphezulu izolo ngemva kokuba indizamtshina zakwele Russia zibambe ngamandla indizamtshina yele Melika ephapha ngelamtshayeli i-drone ukuthi iwele emanzini olwandle lwe-Black Sea. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Mkhululi Ndabambi.
Impi yesithathu eyomhlaba jikelele ingabe isiseduze, kodwa lesi sehlakalo angisiboni kuyisehlakalo sokuthi yiso esingaba yisizathu, kodwa lakho singakwazi okungakhlophi izinto njengobana izikhali nje ziduma kangaka. Kodwa lapha akula sosha elilimeleyo, amaRussia lawo athe ekhangela abona ukuthi kulo mtshina nje abangawudlalisa. Loku okunye singathi ngama-mind games, ngama-psych games, amaChina lawo ayesekwenza lokhu, kodwa lapha amaRussia abone nje i-toy izihambela athi mana sizithathele, kodwa khona ama-America ayebalekisile bayehlisa eloba beyisho ukuthi limele. Khonapha bafundiseni i-America la ifundile ukuthi how we can avoid lezi ngaso zibuya and how we can deal with the situation, and ama-Russian labo clearly they didn't shut it down ngoba it was over international waters. Angazi ukuthi ngabe kukhona ongabe complaina kakhulu ngakho ukuthi kungaqalisa impi, athi angakuboni lokho.
Wona amabutho akwele Russia angaba enze isihluku lesi ukuthi ayabethunyiwe na, kumbe njengokutsho kwezinye ingcwethi zele Melika bathi ubuchapha nje babachayeli bona labo ababili abayenze lesi sehluku.
Lapha khanya abachayeli bendizamtshina lezi ezamabutho aweRussia khanya sebelungiselela okwenziwa ngamaChina, njengoba iRussia leChina bekhanya ingani kade beloku ukuzwelana besithi bazadlelana lokwezimpi. Akumangalisi ukuba abeRussia sebesebenzisa izindlela ama-tactic amaChina, ngoba ungazukhumbule amaChina yiyo ebekade senza njalo indizamtshina zaseMelika. Ikhona indizamtshina yeMelika eyake yaforswa ukuthi ilende, ukuthi yehle eChina kanye abachayeli bendizamtshina beChina befike bayigudla eMelika. Okwagcina indizamtshina abeChina besithi hayi i-crew yendizamtshina ingahamba, kodwa indizamtshina ingasala. Basala nethemba beyikopha la kanye lapha khanya ukuthi beyigudla i-drone le khanya balingiselela kuona lawa ama-tactic. Kodwa umahluko lapha yikuthi i-drone le is unmanned, akula pilot obakade ezabadubula back ngabe bekulo pilot phakathi bemgudla njalo ngabe udubulile kodwa labo benze njalo bekwazi ukuthi akula pilot lokho yikuphomba ukudle phana nje ukugudlana njalo bayatsho ukuba kwenzakale ku international waters akula ofike kwenzakala phezuke kwe territory yomunye kubisweyo influence iRussia iyo nje phonga ukuthi kuseduze kodwa is clear uba into eyenzakale ku international waters.
Hello ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi holandela izombusazo welemelika obesixoxa la ekhona pha kwelemelika hayi bathi isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke igama nguChris Gande asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe namhlanje ntambama ngo 7:30.